okwenzakala ukuthi ngokuya vele isinkwa babe ngani vele sikhuze kubeshaya uprize nale esikade siyi-2012 ekuqaleni lapha ngoba babekhala ngokuthi uhulumeni kabaningi i-foreign currency. I think ngokubona kwami okwenzakala ukuthi ama-allocations la foreign currency zavela uhulumende akabuyi ngesikhathi because okwenza ukuthi bebe siyadinga i-foreign currency kwezi yindawo. So kunzima ukuthi baphumele egcekeni ukuthi bathi kubona intengo ikhweza ukuthi abatholi i-foreign currency ngoba bayayithola kodwa bengayitholi ngesikhathi abayikhangeleleyo. Bayagcatshwa ngamafutha ukuthi amafutha aphelile.
Ukukhwela kwentengo yesinkwa lokhu kutshoni empilweni kaZulu obevele ethwele nzima.
Ngingakhangela ukuthi ngumthuli o-minister obekhulumile ngaphambilini ukuthi austerity for prosperity. Ukukhwela kwezinto lokhu bekukhangelelwe ukuthi kuyayenzakala kuqala umnyaka. And kuzazi la isike ukuthi isinkwa sizayiso sisaphe ekhwela. Ngingakhangela i-basket of those first 14 or 15 basic products zizakhwela in the next 2 months as they try to match the rate of the US dollar. Ngoba ngabakwazi ukubana lakho lokho esikuthi i-bond i-$1 to $1 ikufanisela lokho okwenzakala siko 1:1 kule rate esithi yi-trading rate ye-old mutual ukuba lesikhangelele ukuthi athesi i-between 3.5 and 4. So prices will always follow that rate.
Amafutha ezimota wona atshone esilela bekule ndwendwe izolo. Namhlanje kumi njani?
Hayi, indwendwe zilokhu ezikhona loba zizishintshane kodwa zikayethusi ngoba ungayithungama uyayithola ikakhulu koBulawayo lapha edorobheni. Indwendwe zona zesezijayele ezezeze zikhona amazikona lawa ukuthi iwa kule moto eziyi-10-15 phambi kwabo uyayithola ishure.
Nxa bekhuluma abamagalaji bathi inkinga ingaphi?
Bona bebeqala ngokuthi i-delivery iyaphuza ye-fuel sebafica sebephele dudu yikho kubahluphayo. So bengakwazi ukuthi i-delivery kubana bona babebhadalile kumbe babengabhadalanga abakahulumente ungaqhayela into ze-foreign currency.
Umnotho ungaqhubeka uhamba ngalindlela Shoko, iminyanga isiyaphela ubona siminaphi njani njalo njengelizwe?
Umnotho le ule challenge kabili. Ungakhala esithi ngama-macro fundamentals from a micro level, there's a shift that is very positive. But to the ordinary man, there's a very big challenge.